Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 lamuhla ngosithandekile Mhlanga ngesithi lichona njani ngithwakaze omuhle isikhathi ngo 6:30 AM ekuseni namhlanje ngomgqibelo omhla ka 16 kumpalakazi 2017. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka 2018 kulandela umhlangano walo omkhulu we Extraordinary Congress owenzelwe eHarare izolo.
Umkhumo wazi ngokulukazi zibeni izindlelo labantu bonke sikhulisa emlodlani namazwi la esihlala sisuka lawo kuzobeziezeokwakha ngenja wonke umuntu esifika la emhlabeni lapha okuthiwa ngekuthiwa i-global village.
Ukusilela kwemali emabhanga esizwe kanye lamanye amankampani asemthethweni lapho abantu abathola khona imali kuqhubekela phambili
ngoba abantu bathele nzima lapha eZimbabwe ngama-bond notes esawalayo, sademonstrate lapha kokulawa sithi ama-bond notes kasawafuni azosilethela osiphatheleni. Ukazange wasilalela waqhubekela phambili wakhipha ama-bond notes khathi sabantu bathwele nzima balala emabhenki.
Izisebenzi zikahulumende zithi lanxa uhulumende weZimbabwe ezamile ukubhadala iholo labo lonyaka azithokozi ngokuthi imali yebonus kayikabi khona, njalo le mali zabo azithatheki emabhanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lezanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka 2018 kulandela umhlangano walo omkhulu we Extraordinary Congress owenzelwe eHarare izolo. Umhlangano lo ugcizelele ngokusemthethweni ukuthi uMongameli Mnangagwa abe ngumkhokheli kanye lonobhala omkhulu waleli bandla, okutsho ukuthi nguye osezancintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo emeleleli ibandla. Kulomhlangano kuxotshwe iqembu lenkokheli zecele laleli bandla ebelisaziwa ngokuthi yi-G40 ezigoqela omnumzana Phelekezela Mphoko, Jonathan Moyo, Xavier Kasukuwele kanye lonkosikazi Grace Mugabe. UMongameli Mnangagwa obekhangelele ukukhetha abasekeli bakhe ababili uthe useza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Kukhethwe ezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuthi zigcwalise izikhenxe ezithile kuleli bandla. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla leZANU-PF njalo imela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende, yena othi isixwayiso sokukhankasela ukhetho sivele kuye uMongameli Mnangagwa.
Wonke buhambe kwamandi isivelele njalo esilungiselela iyaphambili sikhangele mpela umnyaka ezayo okhetho umongameli omutsha usekufanele sobala ubona silandele iy'nqumo ezikhona zeke ubona umnyaka lozayo umnyaka okhetho. So iseptembe sibona ukhetho luzaba khona ngitabelakutsibambana njalo ugcizelele ubona kumele kube lokuqhumisana imlotha abantu besixolelane sibambane njengepartiuluningi lwabantu esisebenze siya phambili njalo futhi into eyedabisekela lokwami okutayo ngokwenzile kwasuphi ubalele phandle sibile ngempela kodwa nonono asingathili umuntu achelethiwa mkhulu elezanupiepeda sibekwakuyona izanupiefu isikhwama ezingakwana ngomuntu wonke hatshi okwana obengisenzingabambile ubana bethoanta sokukhonza umuntu okukhonzela ubona abantu sebelahleka ngenxa abantu basebenepawa eningi kakhulu lokuvuselela into ezenjalo umkhumo wazi ngokulukazi zibeni izindlelo labantu bonke sikhulisa emlodlani namazwi la esihlala sisuka lawo kuzobeziezeokwakha ngenja wonke umuntu esifika la emhlabeni lapha okuthiwa ngekuthiwa i-global village. So yonke indlela lena yinto ethembisayo ukuthi ngihambe siya la so ngobanabekhongesile ishambele kuhle njalo futhi iyasinika i-direction yokubana siya ngabikela kusasa leli abantwana bezimbabwe bezidlalaabezimbabwe.
Abakho abakhononayo ngokwabiwa kwezikhundla abangahambelani lezi nqumo ezithethwe
ezinqumeni ngabantu bonke ngathi amaprovinsi onke jikelele kuthi yena bazimlaso kwabuya izikhundla asendo ongasuphiseka mhlawumbe bakhona abanye ababe khonona kodwa into one kumele isifunde yini na izikhundla zilitshwana zikhwana umuntu wonke yena lo ophileyo asiyichaseli emsekeleni aisikhathi sasika ke abona mhlawumbekusebenzelayo kusiya phambili ngoba ungangena ngomoya kamisipha umoya omona womhawu yikho lapho kuingxabani ngoza esivoxa izinto so ngibona ngantu enalisithabile labo abangajabanga mina ngabakhuthazi bona bakhundwele nayo sasa izwakuwo namhlanje ngibona ukuthisuka kuzabuya kuwo so bekezela esebenzela nabo abaebhaini
udaba lwabasekeli bakamongameli-ke abanye bathi mhlawumbe kule ngxaki lapha ngoba siyambona umongameli lokhu ethikaza ukuthi akhethi abazamsekela
abantu kule ngxaki umuntu nje ezizinto zakhe ngesikhathi esifaneleyo njalo esinezinto zakhe ngendlela epheleleyo njengoba ejilzayo engazinkulungise kuhle so konke lokhu ana kumele kumfundisa abantu akunantembi um njalo akunanto elisebenzisa ithe yena uzakulungisa asibekezeleni akulungise abantu kule ngxaki yimuntu esinezindeka ngendlela epheleleyo
kodwa njengebandla lezanu phefu kukhona elibakhangeleleyo yini abaningi bebesithi mhlawumbe ngowebutho umnumzana Chiwenga
mina engakujolela ngizamelela ena loyabe efakiwe ngizamxhasa
to kukhona osokugoqekile ngemva kwalo mhlangano
kuningi oguquke esiningi kakhulu njengozele umongameli ekhulumana even le i-afrika and isibile very 1.5 billion edivokesheni yama-indastri suyasengathie mina i-production sected ingaqhasa ukuvuka abantu eqasa ukuthola umsebenzi nxa sokunjalo-ke singaqasa ukuqhofisa kuyadengisa fethina ukuzangena futhi ukuthi umuntu ivule izimali emabhanki ukuswelakala kwabo sozahamba lokuibalulekile ukuthembalele kodwa bezi sokanga sokukhanya sethi bonde hhayi uhamba kanje indlela yakhona sezingane into ezihamba
silokhu sikudaba lomhlangano we-Congress yezanu-PF sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe yena othi mhlawumbe kule ngxaki ngempela ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe.
Ngoba phela vele umsekeli womongameli nesekelo sombuso vele ufanele akhulume nguye president kuba ufanele amkhulume kona phaa esevuma isikhundla sakhona ngibona ngathi kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivela abantu ezanupef ahlale besibabana kuli kwakhathesi nje unganandelela ukuthi ugeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uzakuba ngumsekelo kamongameli kodwa antsho uba nguvele ukuthi kwakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama yi-old border kodwa mbona ngathi mina kuxabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uChiwenga ambuntu indaba yakhona bazayigcina kuze kufike nini sibakhuluma bathi bona nxa umuntu elukuto esekhiphe i-overot yakhe leyani esibuto siyabe siyefanele ukuthi bamfake isibuthiso umoyo emsebenzini ambuntu kuyethusa ukuthi lowa khiphi overos yakhe agqoke isikhundla siyaba ngumsekeli kamongameli abantu bezanu-PF bavele sobantu abayithukayo njani
okuningi-ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye njalo uthi ele zanu-PF lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane
ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hhayi asibe siphume ngakhoakhesi kodwa ungazuya uze lokho kuma-provincial committee meetings abo inhlangano yabe ama-provinces engakahambi kwi-congress abantu bakhona kade vele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga okwakudala laba ababejipho ukuthi babesabethuseli sokhanya ukuthi yena uMnangagwa wasekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe ezinye izisekeli ze-opposition ngibona ngathi mina inkulumo zakhe uzakwenza angikhulukuthi kule choyisa la ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele
lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare Izisebenzi zikahulumende zithi lanxa umqhatshi wazo izamile ukubhadala iholo labo lonyaka, azithokozi ngokuthi imali yebonus kayikabi khona njalo le mali zabo azithatheki emabhanga. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo uhulumende weZimbabwe uthembise ukuba uzabhadala izisebenzi zakhe iholo linyanga ingakapheli, kodwa amabhonasi azabuya ngomnyaka ozayo njengoba engakabi le mali. Lokho akuphathanga kuhle ezinye izisebenzi ezinjengomnumzana Sicelo Ndlovu ongumbalisi obekhala ngokuthi loba uhulumende ebathembise iholo labo iningi lizadubeka ukuthola imali ngoba amabhanga akalayo, okutsho ukuthi ikhisimusi abasoze bayikholise njengeminye iminyaka.
Nxa uyisivu 70 lesi yisikhathi sokuthi sabe sikhangelele ukuthi hayi engxenye izinto sizabangani siyabangcono, nami ngidlala iChristmas ngile mali njani njani, kodwa le cash crisis ekhona vele kuba buhlungu ngoba yakwazi kule zinto ezinye emele ngizithengi but kazilani, angeke ngizithengi ngekhadi. Kula matamatisi emele ngiwathenge emsikeni, angeke ngiwathenga ngekhadi emsikeni. So kubuhlungu vele, into yangkhona ayijwayeleki. Loba nje singafuni ukwenza ingane ha kungcono imali engxa esiyabe sila, but ukusebenza ngekhadi vele kubuhlungu. Imali yethu kayisiyo engasetshenziselwa ikhadi. Asikholi imali eningi yokuthi ungasebenzisa ikhadi kawuzwa ukuthi wakhona ususebenzisa imali eningi kakhulu.
Unkosikazi Bongeka Nkiwani ongumongikazi uthi yena okunye okuzahluphayo ukuthi amakhadi amabhanga okuthi abawasebenzise abadlela imali yona ebivele incane, njalo iningi lezinto zifuna imali yamaphepha ezingeke zathengwa ngala amakhadi. Uphinde wathi uhulumende sokumele abone enye indlela engenelisa izisebenzi zakhe ukuthi zithole iholo lazo zingahluphekanga ngokulala emabhanga njengoba ziyabe zivele zifunakala emsebenzini sikhathi sonke.
Ukuthola imali eZimbabwe njengomsebenzi wangihlahluphe ngoba emabhankini vele akula mali, kuyabe kula malayini amade ukuthi wena ungene elayinini uyimelele, kuyabe kuhlupha ngoba uyabufanakala emsebenzini. And then kuthiwa i-plastic money. I-plastic money iyasebenza kwezinye indawo, kodwa na kulezinye indawo abangavumi. Babe besithingangathi i-cocash kumbeni ngiyaswipe, babe sibekupha ama-extra charges ukuthi imali egadi ebevele ishoda ayisakwani. Wena uyawufuna ukuthi ubhadale ama-school fees, irenti, lokudla endlini, leyo kusebenzisa serious akusela mali eZimbabwe. So angikwazi bangawutshintsha njani ukuthi emasizweni ake athole imali ngoba impilo vele sinzima, akula mali sokuhlupha.
Ingcishi ecubungwena ngezombusazwe umnumzana Njabulo Ncube uthi iholo lezisebenzi zikahulumende liphangise ukubuya lonyaka ukwedlula iminyaka yonke, kodwa abantu akufuzanga bekuthathe njengakuhleleka kwelizwe njengoba imali ilokho ingabambeki, njalo yikho uhulumende ehluleka ukubhadala amabhonasi.
Ngibona zathi lokho kwenzekaleyo upresident nangakho lebandla lakhe lobusayo bakhangelele ukhetho olukhona ngenyanga ezizayo, ngoba ukhetho loluseduzane kumele tshengisele ukuthi wenza something. Mina ngibona ngani umlilo wamaphepha lowo, ngoba abantu kathesi ungaphuma phandle kwesitalada sebeqalisa ukulala phandle bamelele ukuthi bethole imali zabo. Imali lezi zibhaliwe kuphela emaphepheni, kodwa ukuthi bazithole emabhanga kuzimu. Akulanto engathi sitshintshile kathesi ngokubuya kwamongameli uMnangagwa.
Izisebenzi zikahulumende ezigoqela abakubutho abasebenzela ezibhedlela lezemahofisini zizahola mhlaka 15 ngale nyanga amapholisa labagcina amajele abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bahole ngolwesibili lweviki ezayo, kugcine ababalisi abazahola mhlaka 21. Uhulumende weZimbabwe ubike ukuba akasoze enelise ukuhlawula izisebenzi zakhe iholo lebonus ethi yena uzaholisa ngomnyaka ozayo njengoba engakabi layo imali. Ibonus lomnyaka ophelileyo bayihole ngalo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kwemali emabhanga elizweni kanye lamanye amankampani asemthethweni lapho abantu abathola khona imali kuqhubekela phambili. Osokuthiye iningi lisithi usibalukhulu webhanga lesizwe le Reserve Bank umnumzana John Mangutya sokufanele adedele omunye umsebenzi nxa isehlulekile. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusilela kwemali emabhanga esizwe kunye lamanye amankampani asemthethweni atholisa abantu imali kuqhubekela phambili ngesiqubu esiphezulu osekuchiye inengi lisithi uMangujja akachiye umsebenzi ngoba ibond nothi lakhe kalisasebenzanga ukuqeda lolu dubo lokhe alilethayo. Osakhulayo ubagidzanani Dube uthi uMangujja kagcwalise isethembiso sakhe sokuchiya umsebenzi ngoba imali yakhe isiyehlulekile ukubasiza.
uMangujja lo wayesithembisile ukuthi yena nxa ibond note lakhe leli ali imposa phezu kwethu, ali forsa phezu kwethu lingafeyila, uza resigna. Kodwa ngiyamangala lokhe egagadlela esikhundleni engafuni ukuresign. Sokumele ahambe ekhaya elimele abantwana ngoba sokumehlule. Nanti ibond note ligcwele kuwo siphatheleni lapha ezindleleni ezitaradeni lapha, and akula muntu wenza anything ngakho. Ngathi bayakholisa abanye futhi sendilokucabangela ukuthi bona ama-ministers amanye lezinye inkokeli nje abasezikhundleni yibo abapha osiphatheleni ama-bond note la ukuthi babadingela amadola. Angibaboni kahle mina.
Evumelana loDube isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mandla Chuma uthe uMangujja wavele wabamba uZulu ngamandla ukusebenzisa i-bond note engalifuni.
Lami ngiyavumelana labo laba bathi khona uMangujja kakachiye umsebenzi ngoba abantu bathele nzima lapha eZimbabwe ngama-bond notes esawalayo, sademonstrate lapha kobulawa sithi ama-bond notes kasawafuni azosilethela osiphatheleni. Ukazange wasilalela waqhubekela phambili wapublic wakhipha ama-bond notes khathi abantu bathwele nzima balala emabhenki sithi kachiye umsebenzi kungene ugovernor omutsha ozayenza abantu bathole imali zabo emabhenki. Lo sidiniwe ngaye.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso ye-ibheji likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi uMangujja wazitsholo ukuba kungehlula uzakhumula amajogwe.
Kuliqiniso ukubana lo khangele isikhwama esikhulu selizwe achiye umsebenzi ngoba usehlulekile. Akula nto etshintshayo, bathi bafaka la ma-bond note bayashota imali lokhu ingekho, akula umnotho kawuphakami. So kungaba yinto enhle ukubana achiye kungena omunye umuntu.
Isikhulumeli senkosi umzilikazi wesibili uMnumzana Greta Sibanda uthe akula muntu ongathwala amanzi ngenkonxa evuzayo.
Engingakutsho sisi ukuthi ngisho lohlanya ngeke luze namanzi emfuleni ngenkonxa evuzayo.
uMnumzana Simba Nembaware yena uthe yebo wathembisa ukuchiya umsebenzi uma kungehlula, kodwa phela kaphiwe elinye ithuba ngoba ngalesiyana sikhathi bekunzima ukuba enze zonke iziqondiso zakhe phansi kombuso wayengumongameli Robert Mugabe.
Limqotho ukuthi ugovernor uMangujja wathi ibond lingehlula uzoresigna. Kodwa sicaba ngokuthi sikhumbule ukuthi wayesebenza phansi kombuso kaMgabe oyangutando kayiphikiswa, wayethi engathi lokhu akwenziwe kube njalo. Singamethesa icala laye uMangujja sithi akaresigne ngoba watho njalo ngoba ibond alikasebenzi kahle. Kodwa besicabanga ukuthi-ke njengoba sekubuye uhulumente singathi laye mutsha, sifuna ukubona ukuthi-ke ama-policies wakhe athi akwenziwe i-government entsha izamvumela yini ukuthi akwenze. Leyo government ngehlule kumvumela, hayi then ke usengahamba uMangujja.
EZimbabwe abantu lokhe belala kundwendwe zokulinda imali emabhanga bethi mhlawumbe bengathola mhlazana beyitholile umuntu uphiwa $20 kuphela. Iningi labantu selithenga imali ngobulembu kwabayithengisayo bethi umuntu kumele abhadale $30 ekhulwini kumali ayabe eyifuna, osekubangela ukumemethekisa umkambo wangasese wokuthengisa imali. Osekuchiye abamabhanga bengela mali, abanye becabangela ukuba abanini bamabhanga bengabe sebethengisa imali emkambo yangasese kulokuthi baphe abantu imali zabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lo Mnumzana Mangujja ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
linjani matabezulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. la 7 p.m. eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty,
land of blue sky, land of glory. Yesikhathi uZulu ethakazelela kunanza ilanga leKhisimusi, inhlanganiso yabesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa eZim imbokodo isiqoqe amaphethe asetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini ukuyasiza amantombazana aswelayo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso yezimi imbokodo ithi amaphedzi la ewaqoqileyo azanikezwa amantombazana ehlanganani secondary school ePlumtree mhlaka 13 Mpalakazi. Ubona ezoxhumana kwaZulu lalinhlanganiso unkosikazi Corence Nkosi Ncube kuthi bacabanga ukuthi lesi kube isipho sekhisimusi kula mantombazana njengoba iningi lawo kungaswelayo.
Sinikezela abantwana abasemaphandleni ngoba abakwazi ukufinyelela endaweni yalawo maphedzi. Sizaqhubeka senza lo mkhankaso size siyenelise phose indawana zonke kwelakithi jikelele emaphandleni kakhulu. Ngo-April sizobe kwenye indawo eZimbabwe abenelisa ukusiza bangasiza nathi sikwazi ukusiza umphakathi.
Umgcinisihlalo walinhlanganiso unkosazana Victor Smatutu uthi iningi lamalunga enhlanganiso yakhe ngomama abakhula befunda nzima bengelawo amaphedzi. Ngakho balwazi mhlophe udubo olubhekane lamantombazana aswelayo.
Siyacela bakithi ukuthi unqa ukwazi ukuthi wena uthole lawe udle kube mnandi ngekhisimusi ujabule ungakhohlwa kwabahlwempu usiphosele njalo noma kuyiphakethi kwamaphedzi ma umuntu esiyathenga ukuzidlonyana kwekhisimusi udobhele kuyiphakethi kwamaphedzi ukukhathalekile noma ngubaba noma ngumama ubusuphosela ngapha enhlanganeni yezimi imbokodo siye siza amankazana adinga amaphedzi.
Uthi nxa bengathola uxhaso enhlanganisweni ezizimeleyo engatsheni zikahulumende la kubantu makhaza bazalunabisa lolu hlelo ukuze lungene endaweni zonke zelizwe. Ukusilela komsebenzi eZimbabwe sekwenze emulini eningi umangoye wabhazalala eziko. Lokhu kutsho ukuthi imadlana etholwa yilezi muli iphelela entweni eziqakathekileyo ezifana lokudla. Le yinto ecina isibamba ngamandla amantombazana avela kulezi muli ukuthi nxa esengena esikhathini acine esebenzisa amahlamvu ezihlahla, amalembu, lokunye okungahle kube imbangela yemikhuhlane eminingi. Eminye imbiko ikhombisa ukuthi amantombazana la agcina esethandana labantu abadala kulawo abasebenzayo ukuze bethengelwe amaphedzi. Lokhu kugcina futhi sekuyimbangela kumemetheka kwezifo zocansi kanye legciwane lengculaza kumantombazana asakhulayo. Minister of Seven to Hans Begwele, South Africa, New Benedictine Chapel.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weUkraine usetshayele ihlombe eleCanada kanye lomanyano weEuropean Union ngokumsekela kudaba lokuthi izijeziso ezetheswa eleRussia ngomnyaka ka-2014 zingethulwa. ELeRussia letheswa lezi zijeziso kulandela ukuthatha kwalo eleCrimea ngokungekho emthethweni. WeleBhilithane. ELeBhilithane lithi selivumelanele leBelgium ukuthi ngokuphuma komanyano weEuropean Union ukuthi bazaqhuba njani ezokuthengiselana. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni ukuyisidube weStudio 7 esethulela udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kwele Syria lele Iraq amalucatsha enhlanganiso ye-ISIS asezaphuma aphele emazweni la. Ilizwe lweMelika lithi akumelanga ukuthi avuse umhlonga loba kanjani. Amalucatsha ajayele ukwethusela abantu ngokubhomba endaweni ezijiyeneyo okunjengalokho abakwenza baze babhombe eNew York kulokho sokwaziwa ngokuthi i-9/11. UNathan Sales okuhlangothi lwedale leCongress olubona ngokulwisana lamalucatsha ole Senate Foreign Relations Subcommittee uti amaqetha enza okufanayo kwele Syria lele Iraq. Lokhu yiko okwenze ukuthi ilizwe leMelika libambane lamazwe akuzwekazi leAfrika ukwenzela ukuthi kulwiswane lamaqatha. USales uthi ilizwe lakhe selisebenze kakhulu lamanye amazwe atholise nzima ngamaqatha ukwenzela ukuthi kunqabelwe abafuna ukuwabhidliza. Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi amazwe akuzwekazi leAfrika alwisane lamaqatha ngamandla wonke. Uphinde wathi amazwe amaningi azagcina ezilwela kungasela ncedo oluvela kwele Melika. Uthi le yindlela enhle kakhulu yokulisana lamaqatha athanda ukwenza uMathanda endaweni ezijiyeneyo. USales ukubeke sobala ukuthi ele Melika likhuthaza amazwe ajiyeneyo ukuthi alwisane lamaqatha ngendlela ezizakwenza ukuthi kube lokuthula emhlabeni wonke jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Yagithi 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 ngoma yagithi ishaye mafana bagithi ibambe mafana bancane nje ishaye ibambe nicine yagithi ishaye mafana bagithi yagithi ibambe mafana bancane ishaye ibambe nicine Umgidolo owagithi khaya ushaye ubambene ncine Umgidolo owagithi khaya ushaye ubambene ncine Isikisha isangithi sisangisa Sona sishaye sibambene sicine Isikisha isangithi sisangisa sangithi Dabe zini Lamala puma ndabe zingu 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 Lamala puma
Umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leZanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho oluzayo kulandela umhlangano walo omkhulu we-Extraordinary Congress owenzele eHarare izolo. Ukusilela kwemali yemabhanga kuqhubekela phambili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngisithi asihlanganeni njalo uhlelo ngo-2 p.m.